Dube, siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 18 ngontulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olambulela emoyeni ngenjabulo igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Silengqoqo lomunye othiwa wabuzisiswa ngamapholisa ngodaba lokunyamalala kukamnumzana iTai Dzamara, umnumzana Fidelis Fengu.
Ngibona ngani nxa ekhona ongaba kwazi ukuthi uDzamara engathi ngaba ngabantu MPCC ngesikhathi esenze Occupy Africa Unity Square bayala ukuyahlala phansi laye ukuthi bethi Occupy Africa Unity Square belaye kodwa khathesi benyamalele sezengani ngabantu abazihluphayo ngokuthi engaphi.
Abaphila ngokuthengisa izitaladeni amavenda eHarare babikwa sebesiyathengisela koBulawayo.
Look everyday abantu bangezelelate selegcwele amastridi umbatinga ngu-4 belokhu begcwala.
Kuhlelo lwethu lwabesifazane silengxoxo lomunye umama wabomanyano benhlanganiso ye-Women of Dominion eyangapha kwele Melika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amapholisa abikwa esithi kawahlalelanga zandla kudaba lokucwayisisa ngokunyamalala kukamnumzana iTai Dzamara wenhlanganiso ye-Occupy Africa Unity Square. Iphepha ndaba le-The Herald libike ngolwesine yonale iviki ukuthi amapholisa adinga ubufakazi obugoqela incingo ezazitshayelwa uDzamara ngelanga lokunyamalala kwakhe lokunye okwakhulunywa ngumnumzana Energy Muthodi umhlabeleli owathi uDzamara wabalekela kwele Botswana. Omunye wabuziswa ngamapholisa ngodaba lolu ngumnumzana Fidelis Fengu, ilunga lebandla lezanu PF esixoxelaye ngalolu daba.
Okokuqala ngithi kumele sinqome uhulumende lamapholisa ngokuba bayazama ukwenza imisebenzi yokuthi badinge uTai Dzamara, njalo bayazama ukuba betshela abantu njengokwakhulunywa ngumthethwandaba we-High Court ukuthi amapholisa babe bereporta every now and then ukuthi kuyabe kuhamba njani. Mbona amapholisa ayenza sivele umsebenzi wabo and yonke into abayizwayo kukhanya bayilandelela, kungakhathalekile ukuthi vele kubani kumbe leqiniso linganani kumbe iyakhona iyihlekisa okunganani, amapholisa bayazama sivele ukulandelela. Okwesibili, ngithanda ukwazisa uZulu ukuba u-Energy Muthodi yindoda engani ayiphelelanga ekhanda, ukuthi singasuka sibe sesithayanisa amakhanda ngu-Energy Muthodi njengabantu beZimbabwe. Mbona siyabe sihambanisa ngumuntu odinga esingayithi ngesiyo irelevant, kodwa kumele sinanzelele ukuthi kukuba nguye kwakhe, simxolele njalo simamukele njengoba vele njalo ngoba singeza ke sibone sekunzima.
Khona kodwa kukhona yini okwaziyo ngomnumzana Dzamara langokunyamalala kwakhe?
Into mina engiyaziyo ukuthi abantu asebekhanye besiba le nto abayitholayo ngokungabonakali kukaDzamara ngabantu be-MDCT. I-MDCT isithuli isingasazakali, isiswele ukuthi iyenzeni njalo ibambeni, kodwa kuthi kunyamalala lundoda babe sebekhanya sebevuka sebesithi bring back Dzamara, besithi sendikisana uDzamara. Kodwa isikhathi sonke lesi sebengela ngixabanga itshela abantwana beZimbabwe. So ngibona ngani nxa ekhona ongaba kwazi ukuthi uDzamara engaphi ngaba ngabantu be-MPCC ngesikhathi esenze Occupy Africa Unity Square bayala ukuyahlala phansi laye ukuthi bethi Occupy Africa Unity Square belaye kodwa khathesi benyamalele sezengani ngabantu abazihluphayo ngokuthi engaphi, kususe ngesikhathi yena esenze umsebenzi bayala ukuthi bemela. Yikho ke mna sithi hayi abantu abakwaziyo ukuthi uDzamara engabe ngaphi, MPCC abantu abanjengabo Tsvangirai, abanjengabo Jotsikala, yiwo abantu abangasitsheli ukuthi uDzamara.
Lo ke ngumnumzana Fidelis Fengu, ilunga leZanu PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Tsvangirai labanye bebandla le-MDCT yehlule. Ekuqhubekeni kobudlwangudlwangu obubangelwe ukulwisana kwamapholisa kamanisipala labaphila ngokuthengisa izitaladeni zeHarare, abanye babo babikwa sebebalekele kobulawayo lapho asebethengisela khona. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labathengisa izitaladeni kobulawayo umnumzana Dumisani Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi kobulawayo awukathinti kangako, sacela ukuthi nje singezelele kuminista ukuthi abantu badingele izindawo.
Kuyathembisa yini ngoba siyabona eHarare lakho babethenjiswa indawo kodwa kukhanya hayi kulomsindo. Kobulawayo kuyathembisa yini?
Hayi kobulawayo kuyathembisa ngoba kuhlelekile zonke izinto zangkhona, so sithemba ukuthi laba abarejistileyo bazathola izindawo.
Indawo zakhona zingapi njengoba kukhanya kungokunye okuhluphayo ukuthi indawo zingapi?
Sasuggest 5 feet, indawo leyana 5 feet yesasiyisuggestile. So I think kusakhangelwa lapho, i-town planning isakhangela babona ukuthi bangancedise kanjani.
Kodwa khona wona umomo unjani okwakathesi abantu bengakasuki, bathengisa yini mahlayana ezitaladeni njengalokhu sikubone eHarare?
Balokhele sibabaningi, I think abaningi sebebaleke eHarare sebebuya selezohlupha ngapha koBulawayo, ngoba hhayi kulokhu every day abantu bangezelelingate sebegcwele ama-streeti umba, I think angu-4 onke belokhu begcwala.
Babe bethengisani bona labo ikakhulu abavele eHarare?
Abantu bathengisa ama-second hand clothes lempahla nje, yibo abangani bayahlupha.
Wona amapholisa sikhuluma nje kababophi yini abantu bona laba ababethengisa impahla ezinjalo?
Hhayi amapholisa abophi bani, ngicina babethe umsebenzi we-city council, babethe nxa i-city council amapholisa e-city council nxa zokuqalisa ukubotshwa izasebenza amapholisa ngakha e-city council bona abakaqalisa ukubopha ngoba bakatholi i-instruction yokuthi babophe.
Lo-ke ngumnumzana Dumisani Ncube, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa izitaladeni kobulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Idale lePhalamende elakwele South Africa selithumele ikomidi emphakathini ukuyahlolisisa ngembangela yokuhlaselwa kwabamanye amazwe osekuhluphile elizweni leli. UBenedictine Hlapho uxoxa lomgcini sihlalo wale ikomidi, yena othi lamazwe alezizwalane zawo akwele South Africa kuzakhulunyiswana lawo ukuze kuxazululwe lolu daba.
Ikomiti le elamalunga agoqela awePhalamende elizwe lawePhalamende ezabelo isingenile endaweni esijeneyo esabelweni seGauteng laKwaZulu Natal, lapho ehlangane khona labameli bezakhamizi zakuleli abenhlanganiso ezimela abakwamanye amazwe kanye lamapholisa. Umgcini sihlalo lekomiti unkosikazi Ruth Bengu utshele Studio 7 ukuthi inhlolisiso yabo izafinyelela kuye wonke umuntu ozaphathisa ikomiti le ukuthola zonke izizathu ezibangela ukuthi abakwamanye amazwe bahlaselwe.
Loko kuxabana, loko kushayana, loko kukhomba ukuthi kukhona into eyinkinga. Okufanele siyifune ukuthi yini le eyinkinga, nokuthi ke leyo nkinga ekhona idalwa yini. Mase ubheka lapho ke kuzodinga ushone emuva ukuthi la mazwe analabantu isimo sezomnotho emazweni abo simi kanjani.
Lobanje likomiti khangelelwe ukuqeda umsebenzi wayo enyangene ezimbili ezizayo. Unkosikazi Bhengu uthi sebeqalile ukuthola imibono ekhombisa ezinye zembangela zokuhlaselwa kwabakwamanye amazwe. Uthi bakhona abathi abakwamanye amazwe babathathela imisebenzi. Abanye njalo abathi kutheliswe ibuyanga kanye lokoma kwezomnotho kubikwa beqedela lolulaka phezu kwezizalwane zakwamanye amazwe. Ngakolunye uhlangothi, izizalwane zakwele South Africa ezithe ngokuswela imisebenzi zaqala inhlelo zokuthengisa ezitaladeni kanye lokuvula amavinkili amancane ezindlini, ziqala udlakela nxa sezibona abakwamanye amazwe sebezoziminyezela kulezi nhlelo zokuziphilisa. Unkosikazi Bhengu uthi abakwamanye amazwe bona bathi into enkulu ebasusa emazweni abo yikungami kuhle kwezomnotho. Uthi bakhangelele ukuthi ngemva kwale inhlolisiso bethule umbiko ozabalako konke okuzasiza uhulumende ekuthatheni amanyathelo.
Iripoti yethu izoba nokuthi sibone ini, abantu basitshele ini, nokuthi sibone ukuthi lokho kufanele kulungiswe kanjani. Uma kuza ke kulokho kokuthi sibona ukuthi kufanele kulungiswe kanjani, that is a recommendation. Iparlamente elizodecide ukuthi le nto le seyirecommendile thina liyayi-implementa na.
2008 uqhamuka udlakela lokhlaselwa kwabakwamanye amazwe lwatshiya abantu abangamachumi ayisithupha lambili befile. Loluko olusanda kuphela lubulele abayisithupha kugoqela loyedwa oweZimbabwe. Loba kunjalo baningi abathi inhlolisiso yale komiti yikuchitha isikhathi kanye lemali njengoba sezake zabakhona ezinye ezifana lale kodwa akekho owazihlupha ngokwenza lokho okwakuthiwa kwenziwe ukuze kwenqatshelwe olunye udlakela. Umnumzana David Kothe, isikhulumeli samagqwetha ezamalungelo oluntu kwele South Africa, uthi akathembi ukuthi uhulumende uzazihlupha ngempumela enhlolisiso yale komiti.
When we look at those recommendations from 7 years ago, is that they haven't really been implemented. So unfortunately,
kunocwaningo olwenziwa eminyakeni eyisikhombisa edluleyo, kodwa impumela yalelo cwaningo kayizange isetshenziswe. Ngenxa yalokho, akunanto enziwayo ukwenqabela izenophobia. Indlela uhulumende akhangela ngayo abakwamanye amazwe ngayikatshintshi kusukela ngo-2008.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Promise Sibanda laye uthi kayikho into emjabulisayo ngomsebenzi wale ikomiti.
Lokhu kuyinto enhle asebeyisukumele bayenza laphana, kodwa mina ngowami umbono laphana ngisuke ngithi ngoba ke izenophobia le esanda kudlula asiyokuqala ukuyibona laphana. Siyibonile laphana April May 2018 isenzeka imizamo yayenziwa efana laleyi, kodwa ke kuphinde kanjani ukuthi yenzeke izenophobia? Kuchuthi kusadinga ke umzamo emkhulu okumele yenziwe.
Loba kunjalo bakhona bathi indlela uhulumende wakwele South Africa athwaliswe ngayo amagapha avuzayo zinkokheli zamazwe e-Africa kulandela ukuhlaselwa kwezizalwane zawo kwele South Africa yikho kuza kwenza uhulumende enze konke okuzacetshiswa yile komiti. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushort wave 4930 5940 la ku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sengidede la emuva ngilichiya izandleni zika Praxedis Jeremiah esipha uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Lamukela kuhlelo lwethu olukhangela indaba ezibhekane labesifazana empilweni. Igama lami nguPraxedis Jeremiah, ngimele uStandekile Mhlanga ovame ukulinika lolu hlelo maviki wonke. Lintambama sixoxa lo nkosikazi enithokozani Ncube, umnini bhizimusi wesifazane osebenzela eZimbabwe.
Ngihlala eBulawayo but silendlu futhi eHarare, so siyantshintshanisa. Sometimes siseHarare, sometimes siseBulawayo. Nilamabhizinisi atheze, sile ama-lodges, lama-real estate koBulawayo. And then eHarare, ngile-truck in, lapho kubuya khona kuzophumulela ama-truckers, ama-long distance truckers, umsebenzi wami. But my main one, ngiyokwakha mina, ngiyakha izindlu. I'm a property developer ngesikhiwa.
Uyibona iphumelela nayo ibhizimusi phakathi komumo ungamuhle kangaka wenotho eZimbabwe?
Akakhulu. Into enhle about iZimbabwe is nxa ungakwanisa ukuthi uzibone uzingenise ku-business oyibona ukuthi leyi ngayikwanisa, uhluzimisele ukuthi come what may, kumele ngiyenze into leyisebenze. Ngathi mina kulula because abanye sibili omama abazimiselayo ekhaya ukuthi bafuna ukusebenza, hhayi uyasebenzeka. Baningi sibili omama, ngilabangani bami abangama-miners, bayamine i-gold, abanye bayenza okwe-retailing okuthengisa, banamashophu. Abanye bayenza ukwakha, mina ngazimisela ukuthi ngifuna ukwakha. So ngiyathenga ama-stand, ibe sengakha izindlu. Ezinye ngiyathengisa, ejinsi ngiyayingazigcinela sibe ngezami. Then ngiyarentisa out bese ngithola lami okungcedayo khonapho. Then lama-shops, sinama-shops okurentisela abantu.
Ubona njengabomama ukuba liyenelisa na ukuthi lisebenze emsebenzini ovame ukusetshenziswa ngabo babo?
Kakhulu, omama phela eZimbabwe singathi thina sebedonselana sibe labo baba. Because you find ukuthi even ku-farming sibe ezokulima lesi. Omama bayazama kakhulu. As I'm saying, even into the mining, into zama security lezi. Lo mngani wami omunye la wenza oku-security. Ule one of the biggest company eZimbabwe. Ona ama-security company. So, uNdlokola yomngani wami kakhulu. So, uyabona ukuthi wena ngokwakho ungasitshela ukuthi uyakwanisa uyayenza sibili, but of course asifuni ukukhuluma amanga. Sometimes kule zinye izinto ezingakwanisa ukudlimitha garaje lami lami ngizimelele lami ngeno ngithengisa ifuel ngelama-truck ayethwala ifuel ngiyenza konke. As you can see even now angithi sengisithi sengakha izindlu lami ngiyazibona ngelesifiso sokuthi khona lapho abakwana khona lami ngifuna ukukwana. Even khathesi ibhizinisi yami sengikhuphele phandle kweZimbabwe. Angisameleli ukuthi ngidinge amabhizinisi kuphele eZimbabwe. Khathesi ngifuna udingana lama-concession actually ngilama-concession esenginikwe wona ukugamula izihlahla e-Angola. Ibe lami ngiprocess izihlahla zona lezo sengihamba yothengisa eChina. So imamishini nami kudala ngathenga, so kukhona konke. Khathesi sobe ngikhuluma lo muntu kade engitshela ukuthi sebekumelele. So angimeleli ukuthi uNcube uzangenzela ngitsho. Ufuna uNcube angikona la yakabo uyazongicela imali.
Lapho-ke belilalele kuhlelo olukhangela izinto ezibhekana labomama empilweni. Lapho-ke bengixoxa lonkosikazi Annie Thokozani Ncube, umnini bhizimusi wesifazane osebenzela eZimbabwe. Lo nguPraxedes Jeremiah, ngimele uSithandekile Mhlanga ovame ukulinika lolu hlelo maviki wonke. Lalelani njalo kuvikelizayo.
Hayi, sibongile kakhulu Praxedes, ubelelanga elihle. Ingoma kaGregory Isaacs isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Ingoma ethi you are my number one, if you want to be my number one. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Sibe lengxoxo lomunye othiwa wabuzisiswa ngamapholisa ngodaba lokunyamalala kwamnumzana iTaitsamara. Lilale, igama lami nguChris Gande.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.